atisendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 ngolwesithathu emini ku-6 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umkhosi kahulumende okuguqula igama lenkamba yamasosha eyaziwa ngelokuthi yi-King George VI lezinye.
This process was without doubt set in motion our long-standing desire to rewrite.
Lolu hlelo selwandulele obekuvele kufiswa sonke lesi sikhathi, ukuyibhala imbali yethu ngokwethu, ithuthukisa ubuntu bethu njengamaZimbabwe.
Izikolo ezimbalwa zibikwa zisala ukunikeza abantwana ababhale umhloliso ka-Grade 7 impumela zabo ngenxa yokuthi indleko zesikolo azikabhadalwa.
Ama-results abo grade 7 aphumile kodwa kuba nzima ukuthi ngiwathathe ngoba umntwana ulesikwerede ese-second term school fees le-levy ulandela le-third term konke school fees le-levy. Ngakho kuba nzima sibili bathi ile-report yakhe for i-second term angiyithathanga.
Umthethwandaba udlulisele phambili udaba lokuthi ababeyiziphathamandla zebandla le-ZANU PF, omnumzana Khuzana Ichipanga lomnumzana Ignatius Chombo, bekhutshwa entolongweni ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umkhosi kahulumende okuguqula igama lenkamba yamasosha eyaziwa ngelokuthi King George VI lezinye ngendlela yokuloba kutsha imbali yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlangothi zonke zabakubutho bezithe gwaqa kule nkamba ebisaziwa ngelokuthi KG6 esiguquliwe igama isibizwa ngelikamuyi owayeliqhawe njalo engowayekhokhela iviyo lababesilwa impi yenkululeko ngakuhlangothi lwe-ZANU PF uJosiah Magama Thongogara. Linkamba ibisaziwa ngegama lomunye obeyinkosi kwele Britain ekubhubheni kwakhe unkosi Albert Frederick Arthur George yathunyezwa elokuthi KG6. Emkhosini owenzelwe esigodlweni sabakubutho eHarare, umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abekade bebuthene kulumhlangano ukuthi leli nyathelo lokuguqula amagama kungelikhulu embalini yelizwe leZimbabwe. Umongameli Mnangagwa utshele abakubutho izihlobo labangane bakomuyi umnumzana Thongogara kanye lemuli yakhona ukuba lesi kuyisehlakalo esiqakathekileyo lanxa sisiza ngemva kweminyaka engama-37 selokhu ilizwe lathola uzibuse ongasabonwanga ngumuyi owabhubha mhlaka 26 Mpalakazi ngomnyaka ka-1979.
This process has without doubt set in motion our long-standing desire to rewrite our own history.
Lolu hlelo selwandulele obekuvele kufiswa sonke lesi sikhathi, ukuyibhala imbali yethu ngokwethu, ithuthukisa ubuntu bethu njengamaZimbabwe. Ngalesi senzo sisusa leyo ngqondo eyangeniswa kithi ukuqakathekisa yonke into yabamazwe athuthukileyo. Sikubona njengokungcono okwethu sikukhangelela phansi.
Unkosikazi kamuyi uThongogara obekulomkhosi lemuli yakhe u-Angelini Thongogara ubo nguhulumende ngale nhlonipho enikezwe umkakhe owabhubha ilizwe liseseduze lokuthola uzibuse.
Words are not enough to tell you how grateful we are for this recognition.
Angela mazwi engingawasebenzisa ukubonga lokhu elisenzele khona namhlanje okuzoqhubekisela phambili ukuqakathekiswa kwezimiso zempi yenkululeko ngale nhlonipho enikezwe omunye wababeyinkokheli yabakubutho ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyaziqhenya njengamaZimbabwe kwabezomvikela ngalesi senzo sokulondoloza imbali yelizwe.
Umongameli Mnangagwa uthi umkhosi walamhla wandulela eminye ezolandela eyokuguqula amagama enkamba ezibethwa ngamagama abezokuza. Lezi ngezibalisa isikolo semfundo yaphezulu sabakubutho se-National Defence University esesibizwa ngelika General Alfred Nikita Mangena, Air Headquarters 3 Infantry Brigade Emtare yona isizobizwa ngelika Herbert Chitepo kuthi eyaziwa ngelokuthi Flight Air Force Base yona isizobizwa ngegama lika Jason Ziyapapa Moyo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba udlulisele phambili lamuhla udaba lokuthi ababeyisiphathamandla zebandla leZANU-PF omnumzana Khuzana Ichibanga lomnumzana Ignatius Chombo bekhutshwe entolongweni ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokho kutsho ukuthi ababili laba bazaqhubeka besentolongweni njalo umthethandaba usuzanquma kusasa ukuthi bazakhululwa na ngemali yesibambiso sebail kumbe hatshi. Umnumzana Chombo wetheswa icala lwenkohlakalo njalo umnumzana Chibanga wetheswa elo wethula imibiko engasiqiniso. Izikolo ezimbalwa zibikwa zisala ukunikeza abantwana ababhale umhloliso ka-Grade 7 impumela zabo ngenxa yokuthi indleko zesikolo azibhadalwanga. Intatheli zindaba yethu bathabile Masuku usethulela lolu daba ekovulawayo.
Impumela zika Grade 7 ziphume izolo, kodwa inhlanganiso ebona ngezemihloliso yezikolo eZimbabwe Schools Examination Council ilokha ingakaqedi ukuhlaziya impumela lezo ukuze kwaziwe ukuthi abantwana baqhube njani elizweni lonke jikelele. Iofisi ebona ngezemfundo kobulawayo yazise iStudio 7 ukuthi impumela sezifikile, kodwa abakaqedi ukuhlaziya. Lanxa kunjalo, abanye abazali abaxoxe leStudio 7 bathe impumela zabantwana ziphansi kakhulu, njalo lokhu kubangelwe ukuthi abantwana babhala imhloliso wezifundo seagriculture elingeniswe emhlolisweni lonyaka. Umbalisi okhethe ukuzibiza ngokuthi uNkosikazi Samkeliso Nyathi uthe abantwana bapasile kodwa babuyiselwe emuva impumela yezifundo zeagriculture ngoba abanye baphume lemiklomelo munye ngesifundo kodwa kuzifundo zeagriculture basebephuma lemiklomelo emithathu.
Ayi mina njengombalisi ngithabile kakhulu ngibona ama-results ephuma ngesikhathi ukuthi abantwana baqashe ukuthi ngayezindawo kusasenesikhathi sikile side kodwa nje esidanisayo kakhulu. Ukuthi iphasethi isisuke yawiswa yi-agriculture leyi abayifakileyo ngoba eminyakeni edlule abantwana ade bebhala 4 subjects umuntu akwanisa ukuphuma le 4 units zakhe kodwa wathesa umntwana abephumele 3 units ku 4 units kulamanye ama-subjects but kodwa ku-agriculture ebesezaphuma le 3 units so uzamngezelelela-ke ngapha. So i-agriculture yesikhala kakhulu ngayo abantwana benzaka kuhle kakhulu abenza ukuthi khathesi impumela zabo zingasafanani lezakudala abantwana bayehlile kakhulu iphasethi yabo. Abazali abakoleda i-school fees abasoke bathathe ama-results abantwana ngoba kumele baqale babhadale. Abaningi bakhona vele banezikoleda ezinkulu umuntu wayengabhadali from grade 1 so even khathesi asoke vele athathe ama-results engazange abhadale i-fees.
Abanye abazali bakhala ngokwalela ukuphiwa impumela zabantwababo ngenxa yokuthi ababhadalanga indleko zesikolo. UNkosikazi Senzeni Moyo uthe wehlulekile ukuthatha impumela yomntanakhe ngenxa yesikwelede alaso esikolo. Uthe lokhu kubangela ukuthi behluleke ukudinga indawo zemfundo yokuqhubekela phambili eka-Form 1.
Ama-results abo-Grade 7 aphumile kodwa kuba nzima ukuthi ngiwathathe ngoba umntwana ulesikwelede ese-second term we-school fees le-levy ulandela le-third term konke e-school fees le-levy. Ngakho kuba nzima sibili bathi le report yakhe for i-second term angiyithathanga ngenxa ye-school fees zona lesi engangingasibhadalanga. Lokhu kusuba kube nzima sibili kakhulu ngokuthi indawo ka-Form 1 kunzima ukuthi uyidinge nxa ungelawo ama-results ona lawo. Ama-results yoba bewafuna phambili ukuze umntwana athole indawo esikole.
Umnumzana Sipho Masina uvumelana lo Nkosikazi Nyathi.
Sine challenge ngama results ka grade 7 because ama results ka grade 7 siyawanida kakhulu manje kathesi esikolo bayalo usinika ama results siya correct isikolo umnyaka wonke ifees konke la ma levy. So sisenkingeni because of abantwana kufanele bayidinga indawo ngama results ona lawo so asikwazi lokuthi sizayenzani. Besilesicela ukuthi ngabe kuyaba lento eyenzakalayo just for ukuthi abantwana bathola ama-results and then sibhadale later nxa sibhadale.
IZIMSEC ilokhe ingakaphenduli uZulu ngodaba lokuthi kungani imihloliso ebhalwe ngabafundi baka-Grade 7 lonyaka ibigcwele amaphutha. imhloliso yezimseki isivame ukubonakala isithengiswa ngabanye isikhathi sokubhala singakafiki osokubangela ukuthi iningi lisole impumela yemihloliso. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land
of plenty, land of blue sky. Inhlanganiso ehlela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu elizweni nyanga zonke eZimbabwe Peace Project ithi inyanga kaLwezi edluleyo ibone ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF okudale udlakela phakathi kwamalunga aleli bandla. Inhlanganiso le ithi okunye ukudingisisa kwayo kuveze ukuthi izehlakalo zokwethuselwa kwabantu bezingeziphathelane lohlelo lokubhalisela ukuvota. Isigaba seMashonaland Central yiso esibe lezehlakalo ezinje eziningi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Bekezela Maduma Afuzwayo.
Ya, ukuthi hayi kungathi kungcono mbijana okwakhathesi kuyakhanya nje ukuthi ngathi kwehlile even lapha abezepolitiki labo umsindo bongathi umncane nxa ungathi uyalandela kufana nalezana insuku bekugijinyiswana kakhulu but hayi kathe singathi kwehlile then kungathi kule problem khona bekuindawo ama-vendors yakathi lokhu ebhizi ekhijini wasinye lokuzwayo bexoshwa estrejini ngama amapolisa konke lamasotsha lamapolisa ecouncil.
Nxa sikhangele uba khona kwamabutho emgwaqweni lapha lezinye indawo kungakusehlisa yini inani lezehlakalo zokuhlukuluzwa kwaZulu?
Kakhulu kakhulu sibili hayi kuyasokuhambeka lokuhambeka akusafanaklara lafana ukuthi uhabuzima nje every 5-10 kilometers uyama rathe sikukliye sibili kuyahambeka.
Okokuthi ngezinye indlela ungathi wena kuyaphathisa kulamapholisa kanti vele kuyaba kubangelwa kuyini ukuthi amapholisa ayiwo amele athenjwe kodwa uZulu sebona ungani hayi kawaphathisa.
Yabona into zethu zifani zisebenza ngcono nxa ziyi-opposite kula nxa ku-straight ngoba ngendlela eyiyo lokho akuamelanga ukuthi ngakunjalo. Kumele ukuthi ngalaba abanye bazihlalele endaweni zabo laba kuye babakhangele okomthetho bewukhangele umthetho straight. But nxa bengekho yikho lapho kusebenzeka khona lula kusukuma ngathi kaden manje iproblem isuke ibe nga.
Umbiko lo wethulwe iZimbabwe Peace Project uthi wona nxa kukhangelwe ukudonselana amandla kwamabandla kungani sokuqansa kungakubangelwa kwini?
Qanse kakhulu emtukulweni owodwa maybe okwakhathesi ukuthi lokhu bebe besazama ukuthi bezame ukuzipositiona kuhle. Bengakathembani after ukungazwanani kwabo khonkhana but kwabanye hhayi akukhanye kanjalo abanye babhizi bazama ukuthi bebuilde kuhle sibile ama-structures osponti bakumanjalo but laba kade bephethe babaxabanayo sibilokuzwayo ngoba lo lalo sezama ukufuna ukuzipositiona sokulokuxabanta kade bevumela nalo labahambayo ngobani abaloyali kwelowongenileyo ngobani so hhayi bayathathana sibili kunzima. Nzima sibili ngabona izolo kade kunzima egwanda kungani kuyaxotshwana ngana kuzwanana kusethuselwana sibili hayi akungathi kubo hayi akumanga kuhle.
Okunye ukudoniselana kade kukuzana uPF kungani sokunganeno singathi thina yinto emileyo kumbe sizabona kuqhubeka njalo.
Litsho ukuthi sokunganeno
itsho njani?
Angiboni ukuthi kwehli hayi amboni ukuthi kwehlile kade sengikhona kungathi kufuna ukuqansa sibili abantu abasazodonselana lawa ngobulaleki ngibona ngokubona kwami kuye nalivike esizayiqalisa bazakuqalisa abanye ukuxotshwa okwenziwandla izezwandla eziphuma kathesi ngoba basafuna ukuthi bezilungise so hayi amboni lo mhlangano abazawenza umkhulu I think lapho kuke kuzakuba nzima kakhulu futhi ukuthi singathi kwehlile hayi 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 bathula abanye besaplana kodwa hayi siyakubona ukuthi kabazwanane lanoma behamba uyabona ukuthi nema-division asesekhona.
Lo ngumnumzana bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGwanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indiza mchina yemelika eyohlobo lwe-BIB bomba iphaphekwe le-South Korea kulandela ukuthi ele-North Korea lalo lilungiselele isikhali se-missile esingatshaya ele-melika. Ele-melika lele-South Korea belisebenzelana ndawonye ngaphansi kwalolu hlelo ngoba amazwe omabili engathembi ele-North Korea. Ele-Bhilithane lithi likhathazekile ngokuthi umongameli we-melika umnumzana Donald Trump engamemezela ukuthi isigodlo someli we-melika esise eTel Aviv siye eJerusalem. Ele-Bhilithane lithi likubona kufanele ukuthi udaba lweJerusalem luvunyelwane phakathi kwele-Palestine le-Israel. Abafundi abedlula amakhulu amathathu lamhlanje bagcotshiwe elokitshini esizinda Vocational Training Center kobulawayo ngemizamo yokubahlomisa ukuthi benelise ukusungula amabhizimusi emisebenzi yezandla ngendlela yokuziphilisa.
Lamhlanje abasakhulayo abafika amakhulu amathathu lachumi bagcotshiwe kuzifundo ezehlukeneyo zemisebenzi yezandla ezibalisa ukupheka, ukuthunga, ukulungisa inwele, ukulungisa izimota, ukulungisa amandla kagetsi lokucecisa ezindlini. Umphathisikolo wesizinda Vocational Training Center, unkosikazi Sifiso Thakavarasha, uthe uhlupho ababhekane lalo yikuthi akula zindlu zokuhlala abafundi. Uthi okuhle yikuthi ezinye zezifundi zakhe sezaqhatshwa, kuthi ezinye zasungula amabhizimusi.
Namhla sihlangene lapha sile graduation lapha ukugraduata khona abantwana abayi 301 akade besenza ama-courses achiyeneyo abalisela i-catering, i-hairdressing, electrical systems, motor mechanics, le-clothing technology. Ubunzima esibhekane labo sihlangana labanye abantwana abavela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo. Manje ngenxa yokuthi indawo yethu asila ama-boarding facilities, abanye becina bengasakwanisanga ukubuya ukuzofunda, abanye becine besiyaloje ezindlini lapho eziseduze labo. But mbonani kugcina sokungezelela ubunzima ebazalini ngoba babe sebebhadala amare.
Umqondisi wenhlelo zabasakhulayo kugatsha lwezabatsha labesifazana umnumzana Elias Murinda uthe ukugcotshwa kwabasakhulayo kuhlomisa abasakhulayo ngemisebenzi yezandla ukuze baqale amabhizimusi. Osakhulayo unkosazana Shelly Guma uthe ubefundela ukupheka njalo ukhangelele ukuphumelela apheke ukudla okuzamenza adume. Wengeze wathi babhekane lohlupho ekufundeleni umsebenzi ngaphandle kwesikolo kumankampani ahlukeneyo.
Shelly Trinity Guma, hotel and catering. Ngithethe 3 months, ama-attachment 6 months. Mina ngikhayelela ukuphumelela after ilozendlela ami ibe ngomunye umuntu like amashefu apopular kuli Zimbabwe or Africa. Hhayi kufundeni azange abhekana lele hlupho, kodwa kuma-attachment ama-hours akhona labanye labo wathi singaphathani kakuhle, kodwa hhayi isikolo bekuright, ngimphathe kuhle.
Esinye isifundi uTracy Mwanza uthe ukhangelele ukuba lekusasa enhle njalo usethole umsebenzi eSpa Center kobulawayo owokulungisa inwele.
So far ngathi esikolo senza 3 months then attachment 6 months, so konke kugoqele kuyi 9 months. Bengiyikhangelele ukuthi ingenzele kusasa yami enhle njengoba so far kathi sesingiyenzela vele, ngiyabona ukuthi izinto zami ziyatshintsha ngoba sengisebenzi eSpa Center Room 5
U.J. ujaha obefundela ukulungisa izimota, umnumzana Paul Murasiranwa, uthe ukhangelele ikusasa elihle njalo ukhuthaze abasakhulayo abahleli emakhaya ukuba bafunde ngoba imisebenzi yezandla yiyo ephilisayo kulezi insuku.
Ngifundele imotor mechanics ngenzi 6 months ku score i theory and then 6 months ku practical njalo ngizaqedise ezinye 6 months. Ngathi ikosi le inganceda ngoba umsebenzi wezandla ngoyo njani ngosunceda abantu 50s ngoba sithi kumayouth amanye ahlezi endlini sithi asenze namakosi la ukwenzela ukuthi la kusasa lethu libe liphucukile.
Phakathi kwabafundi abagcotshiweyo abangamashumi ayisificamunwemunye lanye 91 ngabesilisa kuthi abangamakhulu amabili lashumi elilasificamunwemunye 219 bekungabesifazana. Abafundi batshengisele ukujabula ngemva kokugcotshwa. Uhulumende usephakathi kokusekela isizinda Vocational Training Center ukuba yakhe ezinye izindlu zokufundela incediswa libhanga leBank ABC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokusele amaviki phose amabili kuphela ukuthi ihlandla lokugcina lokubhalisa amagama kuluhlu lwabavoti lugqitshwe, kodwa kulabantu abalutshana kakhulu asebebhalisile. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ukuze sizwe imbono yakhe ngembangela yalokhu.
Kodwa bhekisa ihlandla lesiqanjekatesi asiye sithi sokumile, kodwa nxa uma ngena ngikhuluma labantu abaningi abathi khona isizathu sokuthi bayevota umnyaka ozayo sasingesokuthi bakhiphe umgabi. So sokukhanya ngathi kathi sikuchelethile ngokuthi umgabi sehambile, abasaboni ukuthi kusekule sizathu sokuthi yikho nguze abantu bekhuluma ngakho.
Inani lokufika ku-7 million elalikhulunywa leli yizekhe, inani elingafikeka yini?
Hayi, izekhe ngikhuluma labo nje inyanga ephelileyo babethi bona abantu abale voting potential which is ama adults abakwazi ukuthi babe qualify ukuthi bavote bangu 7 million kodwa inamba inombolo nje ababeyiniwa izinsta ami voting the population ezibakwa abantu abavotayo vele emthetho wabo abahlala besebhomini bafika ama 5 million so bangazi bachaye 3 million khathesi. Ucabangela ukuthi ngesikhathi bepheli ukubhalisa ukurejista ayiukubhalisa ukuvota phela kupheli kuyeze kuyefika i-nomination court abantu lokhu ibhalisa. So bona ngathi bazafika i-5 million bazayifikayo.
Ibandla elikhanya linganqoba ngeliphi njengoba siyabona ukubana uMongameli Mugabe kasekho esihlalweni?
Ya, into ekhona ukuthi iZANU-PF, ibandla leZANU-PF yile livame ukuthi lisebenzisa ama-status zawo emaphandleni ukuthi abantu babhalise ngoba singathi ngesikhiwa li-regimented sebenza njengabantu abasempini. So nxa vele kungaba le-voter apathy abantu abangaludla kakhulu i-NDC alliance ngabantu abaphikisayo. So kusobani ukuthi bona bagcinisele batshela abantu bakuthi hatshi umgabe lo basehambile kodwa iZANU-PF yelokhu ibusa nxa bengavelekela ukubhalisa ukuthi le-voter izalizanqotshwa izalizanqoba nxa abantu bengasaba bengabanganingi abavotileyo iZANU-PF.
Nxa sikhangela indlela amabandla aphikisayo akhankasa ngayo, siyabona ukubana ngesikhathi lesi sokusele inyanga eziyisithupha kumbe ezedlula kancane isithupha kwandise ukuba lama-rally indawo yonke isigcwele lamaphepha lawo okukhankasa, kodwa kathesi kungani kuthule nje kancane, ukubona njani wena kono?
Ye wakathesi kuthule ngoba isakhanya akukakhathi sakuke ukuthi amabandla amakhulu ya-MDC ile MDC labanye abantu makuba nxabe yi-alliance kube vumelekile ukuthi ama-status akhona bayabeyamise kanjani. So yikho ngathi bangathi bayaqeda kule disadvantage labanye amabandla laba abancane laba labo nje njengoba phela bechaywe ngumbane lgabi zehambile ukuthi ugulte wakhona uhulumende kathesi lawo singathi bayadonta donta kodwa kuyi-disadvantage bafanele babe ngayekha case isikhathi sokuthi angene emgwaqweni ngoba bangaze bamelele i-January ngo-February. Akusize kuncede ngoba abantu abaningi bele bayesebekhathele singasabhathanga ukufota.
Wona amathuba amabandla aphikisayo uwabona njani ukuthi enganqoba iZANU-PF?
Amathuba akhona ngoba akusize kwenzakala ukuthi umntana lo umntana emakhemina aguqule izinto ngendlela engenzi ukuthi bathande kakhulu iZANU-PF. Inkulumo zakhe zimi kahle kodwa ngibona ngathi mina vele ukuswelakala kwemisebenzi beyindlala lonye okuningi-ningi imigwaco ebhilkiselelelo le-corruption yinto evele ekwanisa ukuthi abantu abakhathazayo bakhulume ngakho. So ukuze banqobe bafanele babhalise balethuba lokuthi banqobe ngoba angiboni ukuthi mina umnangapho uzakwanisa ukuthi akhuqule izinto ezingathokozi dabula isiZulu.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Ngesikhathi kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha phezu kodaba lodlakela phakathi kwabesifazana labesilisa, abanye omama kwele Botswana bakhala ngokuthi bahlukuluzwa bengelandawo lapha bangakhalela khona njengoba besezizweni. Intathezindaba e-Studio 7, Martin Ngwenya usethelela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Noma nje minyaka yonke kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha phezu kodlakela olubhekane lukakhulu labesifazana, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, abanye omama kwele Botswana bathi babhekane lobunzima ikakhulu bengekho elizweni labo. Unkosazana Emma Chuma uthi kunzima kakhulu kulabo abalamaphepha aqondileyo okuhlala elizweni.
Uma sichachishwa egangeni lapha yilawa kuthiwa ngamagumbagumba, abanye bethu omama bayarejwa. Singene elizweni siswele lapha esireporta khona, njalo sizuze ukuyimsebenzi khonoko siholiswa izimali ezincane ngenxa yokuthi singomama, akula lapha esingayareporta khona.
Unkosazana Gladys Nleya yena uthi ukuba ngumama kwelinye ilizwe kunzima, ikakhulu uma uthiye imuli ekhaya.
Uthole ukuthi akula ma-support structures, ikakhulu nxa ungaphandle kwelizwe, uphila ku-patriarchal society lapho baba abalawula konke, even ngendaba zabomama. Kuba nzima nxa uvele ungiyelala lapho ungeyama khona ukwelinye ilizwe.
Unkosikazi Sithembekile Sibanda yena uthi sekuyisikhathi sokuthi omama bezimele benelise ukuba lelizwi, noma nje lokhu kunzima ikakhulu bomama abangena emazweni afana leBotswana bezodinga ukuziphilisa.
Le campaign yokuthi omama bakhululeke ngempela ekukhanya ngani yinto enzima kakhulu. Kukhona imigoqo nokunye okuvimbela ukuthi sibilo mama bagcine sebekhululekile, ikakhulu kukhona imisebenzi ethile egcina isenza omama bangene kwezinye izigaba ezinjengokuthengisa imizimba yabo lokutholakala sebethengisa ama-drugs.
Amapholisa eBotswana esikhathini esedluleyo abika ukuqonga kwamacala odlakela, ukuqela ukwedlwengula kwabomama abangena eBotswana ngeganga ngoba bengelamaphepha aqondileyo. Umkhankaso wokuzama uqeda odlakela phakathi kwabesifazane labesilisa uphela mhlaka 10 Mpalakazi ngaphansi kwendikimba ethi Leave No One Behind and Violence Against Women and Girls. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 Gaborone kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Singakehlukani-ke sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umkhosi kahulumende weZimbabwe okuguqula igama lenkamba yamasosha eyaziwa ngelokuthi King George VI lezinye. Izikolo ezimbalwa zibikwa zisala ukunikeza abantwana ababhale umhloliso kaGrade 7 impumela zabo ngenxa yokuthi indleko zezikolo azibhatalwanga. Umthethwandaba udlulisele phambili udaba lokuthi ababe iziphathamandla zebandla leZANU-PF, omnumzana Khuzanai Chipanga lomnumzana Ignatius Chombo, bekhutshwe entolongweni, okutsho ukuthi bazahlala kulintolongo ukuze kube kusasa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo uhlelo lwantambama.